Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela Studio 7. NgoLwesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe lizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu.
Umqondisi obona ngoqhutshwa kwenhlelo yofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu.
Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayiso zinyamalali njengoba nibathebele nto indaba leyo kumele ilungisiswe. Sela i-NPRS i-fulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebeleni bafuna i-justice, bafuna i-reparation, bafuna i-understanding ukuthi kwenzakalani.
Abangene kumhlangano labe Commission ye National Peace and Reconciliation Commission owenzelwe koBulawayo bakhala ngokuthi abalathemba lokuthi iCommission izasebenza kuhle. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namhla ngemva kokuba umphathintambo ebona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efanise amalunga e-MDC lendwangu kanye lenkawu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo yofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu. Umnumzana Tafuma ubotshwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo walala esitokisini. Umantshi wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail wathi uzaqhubeka ivalelwe kwamaviki amabili alandelayo. Abesephenduka enkantolo mhla ka 15 ngenyanga ezayo. Elinye lamacala elitheswa umnumzana Tafuma ngelokungenisa izimoto zakhe azithenga kwele South Africa engabhadalanga umthelo ngemva kokuqambela abezimra amanga isithi ngezikahulumente. Ukubotshwa kukamnumzana Tafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo esiphatha amandla sikahulumente umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira. Yena ke ubhekane lamacala enkohlakalo aphathelane lokuchaphazwa kwezimali yesikhwama se-NASA engena ku-$95 million. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe lizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe, emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. Ukubotshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga, kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqumo. Ngilethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies, lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa la nxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane, nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu, yebo kambe sebethethwe laba ababili esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha. Ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa. kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali, ngoba uyazondakala, ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu. Sizabona ukuthi uhulumende uzinikele, abantu bebotshwa, kusethulwa ubufakazi obugcweleyo, begwetshwa, banga-aphila, behluleke, bayehlala ejele, bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo. Lapho-ke kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu. Okwakhathesi kusaqala, okungabi lomuntu osegwetshiwe, kusabotshwe laba ababili, kusamele kubotshwe abantu abaningi, bathuthiswe ngempumelelo, bayehlala ejele ngendlela efaneleyo. Kungakhathalekile, kungesatshwa muntu phezulu, kungakhethwa ukuthi lo kuhlangothi luphi, ngaba yi-political opposition, ngaba yi-ruling party, ngaba ku-private business, ngaba ku-government, kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile.
Lo mnumzana efihlela Ncube incwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekobulawayo. Iningi labaphatheke kumhlangano wekhomishini yokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo namhlanje bakhale ngokuthi abalathemba lokuthi likhomishini izasebenza kuhle ukulungisisa udaba lombhoqazwe oweGugurahundi. Intathelo izindaba labanye abantu bavalelwe ukungena kule imhlangano ngesizathu sokuvikela abanye abathile ukuba bakhulume bekhululekile. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokuthapha imibono kaZulu ukuba ingasebenza kanjani emizameni yokusombulula udaba lombhuqazwe weGugurahundi, kodwa uZulu wakobulawayo uyasola indlela likhomishini ephatha ngayo imihlangano yabo kanye lenkulumo ezihlabayo ezisuka kunkokheli zebandla elibusayo ezibalisa omnumzana Obethi Mpofu, uGeorge Charamba lo-Energy Muthodi. Ohlaziya ezemithetho umnumzana Sindiso Mazivisa uthi udaba lombhuqazwe weGugurahundi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
I-NPRC I think ingenelisa ukuthi yenze umsebenzi ongcono than lay ewenzayo okwakhathesi. IGugurahundi cannot be a bygone. IGugurahundi yinto okumele ilungisiswe. Umgaba wavuma ukuthi yayi moment of madness. Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayiso zinyamalale. Njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe. Sicela i-NPRC ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani. And abantu bafuna apology.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi iNPRC isadlala amadlwane njalo lamazwi ezinye iziphathamandla zezanu PF neGugurahundi akuqondanga.
Sithi akulande zaphuma edabeni lolu olweNPRC. Amadlwane kuyadlalwa nje, kudlalwa ngathi kudlalwa ngemali zethu zelizwe. Timzwili eumana ekhuluma esithi iGugurahundi yalungiswa nge-unit accord, ikambe shiwa udaba olungaka olenye ingangechazo uyelungisa nge-political document. Basadlala nje ngemizwa yabantu, iGugurahundi khona isazolungiswa, hayi NPRC izalungiswa ngabanye abantu abazakuya kwesinye isikhathi, not now.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo yena kodwa uyawubuka umsebenzi owenziwa ngabekhomishini ye-NPRC.
Okumqokayo ukuthi uma NPRC isebenza ibone ukuthi iqiniso liyakhulunywa njalo kulomthetho obona ukuthi abantu abakhulumayo bayavikelwa, kuqakathekile njalo ukuthi kuqakathekiswe ukukhulunywa kweqiniso okuqala. Okwesibili, lokuthi nxa iqiniso selikhulunyiwe kube lokulungisisa lokho okonakalayo, labo abaphambanisayo kube lalokho abakwenzayo, labo abaphanjaniswayo labo bancediswe ngokunye okungaba siza okunjenge-compensation.
Iziphathamandla zekhomishini ye-NPRC seziveze ukuba zizathatha inyathela ngenkulumo zenkokheli ezilulaza umsebenzi wazo, bethi loZulu emihlanganweni asebeyenzile okwamanje bayasola inkulumo lezi. Okwamanje abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokubhoda lelizwe bekhulumisana lozulu wemandebeleni mayelana lendlela okumele basebenze ngayo ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Kunje abekhomishini le baqala babe lomhlangano labesifazana bebodwa andubana behlangane lozulu wonke. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umbukiso omkhulu waba kumsebenzi wokulotshwa nokudindwa kwamabhuku oweZimbabwe International Book Fair lamhlanje uvulele abantu amasango kubukiswa imisebenzi etshiyeneyo. Leli lilanga njalo lokuthengiselana kwabamabhuku laba walungisayo. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lombukiso usungule lamhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo e-Progressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is the mass sponsors catches us still. Anjo uyabona ukuthi long back even i government could chip in and give in sponsorship but catches akula anything sokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluliki Mgwebe wenkampani yamabhuku e-College Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqhathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, silamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo-geography. Specifically kakhulu ngasikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayele ubana lanjalo u-science department lapha sibe lamabhuku azafika ku-grade 7. Ku-grade 7 akaphumi but umnyaka usiyaphela lo sikhayele ubana ezabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalowo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okule-dictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yekhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kulelizwekazi.
Uma sikhangela umnotho we-Africa ubhilizeka ngoba uhulumende, be-Africa bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi i-free market. Nxa umsika uvulekile abantu bayazenzela into abazifunayo uhulumende engekho elokhu ebatshela ukuthi yenzani so yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than uku sala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda kona.
Abanye abakade bekulumbukiso bakuqela abesitho Farare. Abezimseke abalisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abe-New Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ukuqhamuke ingxabangxoza lokufuthelana okukhulu edalela eParliament namuhla ngemva kokuba umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efananise amalunga ibandla le-MDC lendwangu kanye lenkawu. Umnumzana Shiri ubephendula imibuzo ephathelane lokuchaphazwa kwemali engena ku-$3 billion phansi kohlelo lwe-Command Agriculture ebuzisiswa ngamalunga e-MDC ukuthi imali le yasetshenziswa njani kahle kahle Umnumzana Shirute yaphiwa abalimi kanye logatsha lwe-GMP, kodwa abe-MDC bathe kabasuthisekanga ngencazelo yakhe okubangele ukuthi bacele ukuthi umnumzana Shiri aphenduke edale ngolunye njalo usuku azechasisa okuningi ngalolu daba. Ephendula umnumzana Shiri uthe ulethemba lokuthi ubengakhulumi le ndwangu lenkawu. Ngakho uthe abe-MDC laba kumele babe besuthisekile ngencazelo yakhe. Lokho kucunule kakhulu amalunga e-MDC avungama usomlomo waze wachitha idali lingakaqedi inhlelo zalo zanamhla. Ngalolu daba untungamili uxhume omunye wamalunga e-MDC asePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda wasichasisa okuningi okwenzakele.
Kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement, uShiri uzwakale esetshela amalunga edayela ePhalamende ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu, ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu, abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. Soke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edayela ePhalamende ikakhulu ngapha kithi ku opposition, ngoba yithi akade sibuze lo mbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri ngakusimangalisanga, ngoba loShiri phela ulembali, nguye uShiri owayekhomanda i-5 Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini, baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahuhu, bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayele ngabantu beZimbabwe, especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayela ePhalamende asesukuma sesithi hayi, nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili thina sesihlabela lapha, akusahlalwa ngasedayela ePhalamende. Yikho okwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona imhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga e-MDC, uShiri yena ubesithini elabebandla leZANU-PF?
Okwakuqala thina sithe sesisukuma ngapha kithi sesikhonona, abezanu baqalisa ukuhlabela, uShiri ubezihlalele phansi. Angiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu, igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye, akula mehluko. Ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo-1983 uShiri. So bezihlalele nje thula ngani akula nto yenzakalayo. Amalunga edele lePhalamende awezanu ngalehlabela, behlabela ukuthi bona sebeyife sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi, yena uPresident sibisibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje, July 31, nguNero. So lathi besihlabela labo ngale behlabela, kwahle kwaba nzima ke, kwajamelana kwaba nzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasokuthiwa ke namhlanje akusabile umhlangano, siyaqhubekela phambili kusasa.
Lo umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBinga North edale lePhalamende, sixoxelaye eseHarare. I-Studio 7 kanye nelisanga kukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri, ukuze sizwe okwenze wakhuluma lawo mazwi. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukungatholakali kwama-passport elizweni osokuthwalisa nzima abasebenzela kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuxazulula ukufuthelana kwezobudlelwano bokuthengiselana phakathi kweleChina leleMelika sigqitshiwe namhlanje edolobheni leShanghai. Amacele omabili evumelana ukuthi azophinda ahlangane njalo ngodaba lunye ngompandula lonyaka. Udaba lwemithelo yejuti ekhutshulwe ngamazwe omabili yilo ovela umqoka kulomhlangano. Isinothi sakwele India ebesaziwa ngebhizimusi yokunathela uhololo ele Coffee House uVG Siddhartha ufunyenwe efile namhlanje ngemva kokunyamalala okwensuku ezimbili. Isidumbu sakhe sifunyenwe ngabathiya inhlanzi emfulani oduze ledolobho leMangalore. Abanye abeZimbabwe abangene umhlangano wabizwa nguhulumende ukuthi axoxisane labaphandle kwelizwe abahlala kwele Botswana bathi badaniswa ukuthi akukabile inguquko abayithenjiswayo njengokuvumelana abakwenza embuthanweni wangonhlangula owabanjelwa esigodlweni seHebron. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa wathumela iqula lesiphathamandla ukuzokhulumisana labeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngonhlangula. Umhlangano lo wawujonge uzathapha imbono yabaphandle kwelizwe emzabeni yokubahuga ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. Kodwa iningi labangena lo mhlangano lakwenza kwabamgceke ukuthi alingeke liphosele imali yabo emgodini welamkhawulo ngokuvula amabhizimusi ekhaya kumumo womnotho okhona okwamanje. Iqula lesiphathamandla lathembisa ukuthi noma nje ezinye izikhalazo zizafuna ukuthi uguqulwe umthetho ngaphambi kokuba zilungiswe kulezinye ezingadingi okuningi okumele zihle zilungiswe khonapho. Lokhu ngokufana lokuthi iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ibe lomtshina wokudinda amaphepha afanayo i-photocopying machine ukuthi abavela phandle bafole umzila odwa emngceleni lokuthi ugatsha olubona ukubuthaniswa kwemali yemthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lube loluhlu lunye lwempahla ezivunyelwa zivela phandle zingahlawuli umthelo weduty. Kodwa umnumzana Stan Ncube uthi konke lokhu akukayenziwa ezibuza ukuthi manje imbono yabo yayithathelwani.
Batshelwa ukuthi kulama issues angadingi ama policy changes angalungiswa khona. Kodwa kasiboni ludo olutshintshileyo ikakhulu e-embassy sakomplaina ngama fees aphezulu kodwa lokho kufana.
Omunye wakhe umnumzana Richard Ndlovu uthi uma uhulumende ethatha imbono yabaphandle ngokuqotho ngabe sokutshengisela ukuthi sokuntshintshile kwezinye isigaba.
Ukuthi konke akusoke kulungi ngelanga elilodwa kodwa okuncane okufana lokuba le photocopy machine ngabe sokukhona ekuze kusinike ihope lokuthi okunye lakho kuzalunga.
Okunye okugoqela ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lendlela okuphathwa ngayo abavula ibhizinisi lokukhipha imali yabo phandle kwelizwe kwaba ngezinye indaba okwathiwa zizabhekisiswa. Osabambele umeli weofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Margaret Rubaranganda kazange aphendule imibuzo phezu kodaba lokuthi kungani into eziningi zingakalungisiswa esithi usafuna isikhathi sokuthola impendulo esigodlweni eHarare. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha ozathatha isikhundla esathiwa singasela muntu someli weZimbabwe kwele Botswana ngokusuka kukamnumzana Thomas Mandikora. Lekungahunga lokuthi engxenye uzakhetha omunye okade esebenzela iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa kodwa engaqanjwanga ngegama. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa ezathola iphepha lokudinda amapasipoti phakathi kukangcwabakazi. Abazi ngokwenzakalayo bathi okwamanje ukudinda kwamapasipoti eHarare ngenxa akudindwa amapasipoti eHarare ngenxa yokusilela kwephepha elisetshenziswa ukuwalungisa. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sohlangothi olubona ngalolu daba. Sokulesikhathi ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukunika abantu ama-passport lisithi akulamaphepha. Omunye walabo abamelele i-passport ngumnumzana Olivet Sibanda ohlala kwele Botswana okwamanje. Uthi waqala ukudinga i-passport ngolwezi nyakenye. Ake sizwe ixoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
I-passport ngazama ukuthi nge-apply i-passport ngoba vele ngisebenzela khona eBotswana. Umsebenzi wami yisebenzisa lokho kokuyakha yomsebenzi wami. So kunzima kakhulu uma ungenamaphepha. So ngazama ukuthi ngidinga imali ukuthi ngihambe ngiye-apply i-passport and plus ngahambe nga-apply. So ngathola ukuthi banjela ukuthi ano 3 months izasiphumile. Ngayilindela 3 months ngafona bathi ano ayikaphumi lakathesi. Hlala ngifona ngafonele kuthangi. Benjela same story bathi abakabi lazo. So yes, impilo lapha inzima, kunzima, eBotswana amapholisa afele, avimbile, konke akusebenzeki, akuhambeki, sisizuza ukuthi manje siyaphila njani.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho-ke kwele Botswana, awusenelisi ukuthi usebenze?
Ngangena passport akusebenzeki, akusebenzeki, kusurvivor laba abafana laba sebenza nama kitchen abangomama especially baba survivor ngwabona especially bayakwanza ukuthi bevisebenza becheza ngama weekend so movement emapolisa zabahlangana nami kakhulu but thina sesuka ezindlini every day hayi akunzima
licela lisenzani manje njengoba ipassport ingekho
ah sina sikhela sibosho kuphela se deport asiphenduka sibosho se deport asiphenduka akunzima vele
singathi wena lokho kusukusele uDisemba usubotshwe kangaki
ngibotshwe ka 1 but aba especially abangani bami abaningi hayi bayabotshwa sibili bayabotshwa sibili
singathi baningi kanganani abantu khonapho abakusimo esinjengesakho
hayi baningi lapho engihlala khona mina abaningi sibili kakhulu
abadinga amapassport
ngathi abameli lamapassport lapho esili sibaningi ngoba sa-apply sibaningi especially engibaziyo mina esuka sonke ekhaya sibaningi abanye ba-apply eGwanda but mina nga-apply eBulawayo but i-same story bakhuluma into eyodwa na
Paul zagcina senzani mnumzane
siyabe siloku sizama khonoku akulo ukuthi singenza njani ngoba akula ngenye indlela ngazama ukuthi ngibabuze ukuthi njonga maybe sase apply lawa ama $53 ngoba kulomkhano wami omunye owa apply ngo April yena way apply le ethatha 2 weeks so yena wakwanisa ukuyithola so ngasuka ngabafonela wabuza ngathi ah manje akukwaniseki yini ukuthi ngingabuye kuzotop up imali ukuze ngikwanise ukuthola 2 weeks bathi hayi akuvunyelwa
Lo umnumzana Olivet Sibanda odabuka kwele Zimbabwe ubexoxa ecingweni eseCameroon kwele Botswana. Wezemidlalo iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks emdlalweni kakhilikithi yo ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempela viki yakuqala eSpa Bonsa 2020. Cricket League indathele izindaba yetheze emidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo
Iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks alimiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye ngemva kokunqoba kumidlalo emibili edlalwe ngempela viki edlileyo Iqembu leFazak Power Raptors linqobe leMermaid Pool Blazers okuyilo elinqobe kumncintiswano wanyakenye ngamawikethi ayithoba munemunye ngomgqibelo ukuthi ngesonto linqobe leFast Jet Badgers ngamawikethi ayisikhombisa Ngabolini icele iqembu lePepsi Hawks linqobe leCanela Sabres ngamawikethi amane ngomgqibelo kuthi ngesonto litshayele National Fencing Tigers ngamaranza ngamachumi amathathu lathoba munembili Umdlali weqembu lesizwe uCraig Evan yena odlalela iqembu leFazak Power Raptors uchaze umncintiswano lo weBonsa Spa njengomncintiswano oqakathekileyo kakhulu kunqobela phambili yomdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe
Seeing all the talent and that's the
Ngikhangela italenta elilapha kulumncintiswano ngowezinga laphezulu njalo kuyangithokozisa ukuba iqembu lami leRaptors liqhuba kuhle kakhulu lumncintiswano weSpa Bonsa 2020 uqhakathike kakhulu nxa sikhangele ikusasa yomdlalo wekhilikithi kwele Zimbabwe njalo ngiyabachayela ihlombe abaqoqi bawo ngoba udlala indima enkulu ekuthuthukiseni lomdlalo
uEvin ngomunye wabadlali abadlalela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi yaba ingxenye yomncintiswano walonyaka njalo abanye ngababalisa uChristopher Mpofu uAinsley Ndlovu uBrendan Mavuta kanye loSean Williams omunye njalo umdlali olodumo odlalela iqembu lesizwe uSikhanda Raza ukhangelelwe ukuba khona kumidlalo yangempela viki elandelayo lo ngomnyaka wesibili kuqhutshwa lomncintiswano weSpa Bonsa 2020 Cricket League njalo uqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy eyayisaziwa ngegama elithi McDonald's Sports Club kudala imidlalo yalo nyaka isungulwe mhla zingamashumi amabili lesikhombisa kuyona le nyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe kufika komlimbi uyacina mhla zingamashumi amathathu lanye ngenyanga kaNcwabakazi ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji
Siyabonga Joseph Njanji ayisikhatha savuma ukuba siqhubeke sisonke ngakho ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.